Hayi, le into ecasulayo kakhulu. Njalo into emangalisayo ukuthi khona uhulumende ubhizi uya ngapha umnankagwa ube ngapha e-America ekhuluma esithi ama-sanctions akakhitshwe ngoba iZimbabwe isenza izinto ezilungileyo isilandela umthetho. Kodwa into yenza ukuthi ama-sanctions lawo efakwe yikho kanye khonoku uhlukumezwa kwabantu. UJob Sikhala khona manje usejele uhlukunyezwa ngamalanga wonke ngendaba yona le ezombusazo.
Uthini-ke ngotsitsi lo Julie Barnes laba abagwetshiweyo izolo ngodaba labo lokutshengisela.
Utsitsi lo Julie Barnes abayenzanga into engekho emthethweni ngitsho la kancane bamane bazibambela amabhakani bama ngokuthula ayisikho osingathi khona kulokuthi khona abantu laba kwathiwe hayi besephula umthetho kukhona umthetho weZimbabwe uyavumela ukuthi abantu bakhulume abantu batshengisele lokhu abangathakazi ngakho okuyabe kusenziwa nguhulumeni yikho lapha hayi asiyiboni into elungileyo le eyenziwa nguhulumeni kamnankagwa ngoba lokhu abakwenzayo kahle ukugcwalisise lumbono we-America lombono wabanye abantu abafaka ama-sanctions awokuthi uluntu aluhlonitshwa eZimbabwe ngumbuso kamnankagwa. Hayi le into lihlazo leli elenziwa ngumbuso kamnankagwa olwenziwe ngumbuso kamnankagwa kulumama. Khona manje nje sebesengezelela abantu abangamashumi amane abenyathime uJob Sikhala usithole basemajele ngendaba engekho engabonakaliyo engakhulunywayo. Kodwa khonapho-ke usuku ubone abantu abayenza amacala abonakalayo owajajena labanye bayanikezwa ibheyili babhu. Hayi lokho hayi asithokozi ngakho sibili yinto engasithokozisiyo engathokozisi wonke umuntu omele amalungelo esibaba.